Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 3 kumpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Iningi labantu lilokhu lichothoza idale lecabinet elikhethwe ngumongameli Mnangagwa elikhangelelwe ukufungiswa kusasa ukuthi liqalise umsebenzi. Isigodlo someli weZimbabwe kwele Melika besile dili izolo lapho izizalwane zeZimbabwe ezivela kumabandla ehlukeneyo labantu makhaza abahlangane khona bethokoza ndawonye kulandela ukuguquka kombuso eZimbabwe.
So kulesikhathi eside where we are always complaining, sisithi sibambananga. But today in Washington DC we have come together. Awula ukuthi MDC mina ngiwezano, mina ngwe ngapi ngapi. Sisonke lapha siyajayiva, siyathaba.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kumsakazo wenu we Studio 7. Iningi labantu lithi lilokhu likhothoza idale lecabinet elikhethwe ngumongameli Mnangagwa elikhangelelwe ukufungiswa kusasa ukuthi liqalise umsebenzi ngoba iningi lamalunga alo kungabantu ababikwa bengakaze belethe inguquko njalo abanye kungabe butho. Kodwa ababalisi labazali bathi belokhu bejabule kakhulu kulandela ukuxotshwa kwamphathi ntambo wezemfundo umnumzana Lazarus Tokora. UTokora ubefakwe kuba ngumphathi ntambo wezemfundo ngolwesine wasekhutshwa ngemva kosuku olulodwa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTokora obevele engumphathi ntambo wezemfundo ngesikhathi kulohulumende kamongameli Mugabe waguqula ukuqhutshwa kwenhlelo zemfundo elizweni ekuqaleni komnyaka ka-2017. Linguquko yabangela inhlupho ezifana lokusweleka kwengwalo kanye lokusilela kwababalisi abalolwazi lwezemfundo okumele zinikezwe abafundi. Umbalisi oxoxe leStudio 7 okhethe ukuzibiza ngegama elithi Sanele Ngwenya uthe kunzima ukuthi afundise kuhle abantwana ngenxa yokuthi engafundelanga ukufundisa elandela indlela entsha. Ugcizelele wathi kunzima ukufundisa kungela ngwalo lokunye okudingwa ngabafundi.
Mina njengombalisi wabantwana esikolweni ngithabile kakhulu ukuthi uminister uTokora akasekho ngoba wayengalaleli izikhalazo zethu njengababalisi. I-new curriculum leyo ayilethayo yafika kithi silibele. Kwaba lama-workshops nje amalutshwane asizange sithole ithuba lokuthi sifunde kakhulu ngalo.
Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthe umnumzana Dokora ube lolwazi olujulileyo ngezemfundo lanxa ebe lamaphutha akhe afana lokuthi ubengaziniki isikhathi sokuxoxisana labantu kabanzi.
Mina nxa ngikhangela uDokora ngeze kakhulu ngithi mina ube ngumuntu sibili omubi kakhulu njengesihaqa okungawuthi nxa esehambile sesingajabula kakhulu. Engikunanzelelayo ukuthi uDokora laye wenzile eyakhe imizamo ekuthuthukiseni ezemfundo zakweleZimbabwe.
Umzali wakobulawayo umnumzana Stephen Dube uthe ukukhitshwa kukamnumzana Dokora kungenza indlela okuqhutshwa ngayo ezemfundo ibe ngcono. Omunye njalo umzali unkosikazi Nontobeko Ntini uthe ujabule kakhulu ngokukhutshwa kukamnumzana Dokora ngoba abantwana bathwele nzima ngezifundo eziningi esezisedlula ezezinga eliphezulu.
namthabile kakhulu ukuthi udokotela bamkhiphile uvele bese sithola senzima kakhulu why nafuna ahambe konke le pledge yakhe asahambe layo two i-curriculum yakhe ahambe layo kambe makuzwa ngathi ukuthi umntwana oku-level oyenza ama-subject angu-10 ubhala ama-project angu-10.
Ikhabhinethi entsha efakwe ngumongameli Mnangagwa izacotshwa ngokusemthethweni kusasa ekuseni. Iningi selichothozele lidale ikakhulu kulandela ukukhethwa kwabebutho ukuthi babe ngamalunga alo kanye lokubuyiselwa kwabantu abaziwa njengabehlulekayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Silokhu sikudaba lwekhabhinethi siphinde saxoxa lonkosikazi Lucia Matibenga, umgcini sihlalo webandla le-People's Democratic Party, njalo elwela amalungelo abesifazana.
Hayi, siyakusola kakhulu njengoba sihlezi sisola ukuthi omama balutshane phakathi kwendaba zomusazi. Sibaningi kuphela ekuvoteni, sibaningi kuphela emaralini. Ngizala lokufaka amaluba ematafuleni kodwa ngaso kufika ekuthini sokubusa kumbe sokunomsebenzi wokukhokhela asitholakali sikhona thina njengabakhosikazi. Okwamanje esiphatheke ngakho yikuthi sikhuthaza ku-opposition ukuthi bathi-participate abomama nabo bazibhalise ukuba ngamapolitisi bazibhalise labo ukuthi babe ngama-MP kumbe babe ngamakansela ukwenzela ukuthi bakhethwa lubuya labo bayakhethwa ukuthi bangeni endaweni yokukhokhela.
Kuzaqhubeka kusiba njalo yini ngombuso kamnumzana Mnangagwa ukuthi abesifazana bazasalela phandle kumbe lilethemba lokuthi kungenziwa imihlangano yabo yeCongress lokunye abesifazana singababona labo ezikhundleni eziphezulu?
Ukuthi nje ibandla labo lelala abavilo libandla elakudala sibili elasungulwa ngo-1963 esikubonayo ukuthi hhayi akulalokhu esingakukhangelela ukuthi kungaba ngcono. Kuzahlala kuyigogo lokho ukuthi omama babe besalele emuva. Yikho sisithi kahle amakhosikazi wonke sifuna ukuthi siqothe across political parties sibonisane ukuthi singaphenza njani singena emveni ezinye indawo khona lezi phakathi kombuso kungaba ngasemabandleni ethu kumbe ku-national politics.
Ubona ingani umnotho welizwe ungaguquka ngaphansi kamongameli lo omutsha abesifazana impilo yabo ibe ngcono?
Hayi, mina angiboni njalo. Mina ngibona ngazathi isafa continue ngasadilisana lexhegu ekhaya ixhegu lingelo kwesesikhathi ngalifuqaliwe manje njengoba lona selisukile lasithiyela umntanalo lo uzasihlophi ukumlisa lakho futhi yake lokho eqhubeka ngamapolisi zakhele ubaba wakhe. So mina umahluko vela ngiyibone.
Lo ngunkosikazi Lucia Matibenga, umgcini sihlalo webandla le-PDP njalo elwela amalungelo abesifazana. Sixoxela ye eseGweru. Ukuze sizwe umbono wabasekeli bebandla le-ZANU PF, siphinde saxoxa lelunga ledale le-Central Committee yaleli bandla, umnumzana Joseph Chuma, omela iphelandaba Mpophoma edale le-Parlamente. Umnumzana Chuma uthi kufanele umongameli Mnangagwa aqale anikwe ithuba lokusebenza engaphongusolwa nje mahlayana.
Abantu abawukhangele ngokuthi na yinto entsha eqalayo seminyaka engu-27 silozivuse afika zisizekwazi ophi ephezeni ngaphandle kwaba bomgazi sesikwazi ubaba Mnangagwa ake simnikele ithuba elokuthi naye akayenze amela kwenza.
Indlela aphathe ngayo udaba lwedale lekhabhinethi ye
usengenile umongameli usenguye okhokhelayo nxa esekhetha abantu abasebenza nabo kanti sokumele kube kuyinto nakhetha abantu bakeisika siyaqabe umkhulumelo naye ngangabufakelwa ngabufakelwana nxa kusaseesiyehlulekile sika yini elangehlulekisayo liza kuvuma yini. So mna andisengidensi kuthi umuntu kayekelwe ayenze into afuna ukuyenza andibana bese siqwaniseke ubana simsizane sesimdlanza ngakhona kuyabe kwenzile ngokukhetha kwakhe. So ukuthi ukhetha ubani mina kahle kahle njalo kuno nambona anta kuti hayi akumela kuve yinto emelisihlupho into enkane yonisifuna ukubondula kona nabo bakhethileyo umsebenzi omele wenziwe bazawenza yini ngendlela efaneleyo kumbe bazawana amaphutha then singaqala ukukhuluma sesibone khona abantu ukubana sowuhamba njani.
Abanye bathi ilizwe sokungani libuswa libutho, bagcwele amasosha endaweni eziningi lapha abangajayelekwanga ukuthi babe khona.
Anti bakhuluma yini bebeqalisa bathi kona operations zesitoledas yini. So bephumelebele emabharakeni bengena kubekhaya into izinto zonke zihamba ngendlela efaneleyo. So mna mbona ngathi ongathi basebeqala ukuphumaphumelampinjana ezingakhala even emgwaqweni labana sesiqa sibona amaphoyisa labo sebekhona sizabe bonke ndawonye beloku bethiya mpinjanampinjana kuloku siya njalo. So ngibona nto yinto nje engasizyenzeki overnight but sokwenzakala sebeqalele ukuphuma bebuyela emabharakini abo njengabanade bephumele emabharakini bezoyenza naleoperation yabo abayithi i-restore legacy. So ngibona nto
ubona ingani umongameli omutsha lo uzawulandela umthetho yini, i-rule of law? Abanye bathi kukhanya kubotshwa labantu kwakuthiwa baku-G40 kodwa abanye ababotshwa.
Yena isiqaphundo somthetho omongameli. So ngiyabona ngani uba uyakwazi into ebeyenzakali njalo ube ngu-leader of the house lepalimende lapho kubunjwa khona imithetho. Uyakwazi bana into lezinkhamba njani njalo uyakwazi futhi ubana epalamende kwabana sinama-opposition abakhuluma intando yabo abakhuluma ukubona kwabo. So uyakwazi ngihlobotela sonta ngapho kuyenza abanantu akungapho kuphuma nje ukulale phansi. So mina ngimaze indoda ekuqoto ngimaze indoda ekwazi bana kumele enzeni. So khona kwamele kwenzakale kuzayenzakala ngendlela yomthetho ngomuntu womthetho laye ele-degree e-law. So angeke ngamthandabuzela njalo angeke ngamesabela.
Lo umnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF njalo emela iphelandaba Mpophoma edale lephalamende. Sixoxelaye ekwaBulawayo.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 AM, 2 PM lango-7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 15580 laku-6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky.
Isigodlo someli weZimbabwe kwelemelika besiledili izolo lapho izizalwane zeZimbabwe ezivela kumabandla ehlukeneyo labantu makhaza behlangene khona bethokoza ndawonye kulandela ukuguquka kombuso eZimbabwe. Lokho bekungokwakuqala ukuthi amabandla aphikisayo abahlala bejengisela phandle kwesigodlo lesi babonakale becupha mgano munye begida ndawonye laba lesi sigodlo. Asizweni izizalwane zeZimbabwe ezigxoxele Studio 7 ngalolu daba.
Ibizo lami nguthandekile Moyo. I'm so happy ukubona amaZimbabweans coming together. So kulesikhathi eside where we are always complaining, sisithi asibambananga, asibambananga, asibambananga. But today in Washington DC, we have come together. Awula ukuthi MDC mina ngwe zano, mina ngwe ngapi ngapi. Sisonke lapha siyajayiva, siyathaba. Sisonkeni bakithi, asibambaneni and we forge through and see Zimbabwe great again. Thank you all. We have had a great time lapha Washington DC and it's been amazing to see all Zimbabweans from all walks of life in the diaspora coming together. Ngiyabonga kakhulu to everyone who came together. Let's dance together. Sithandaneni, sisebenzeni sonkeni and let's be one and make Zim great again. Ngiyabonga kakhulu.
Inkosi busise bakithi, khangelani iZimbabwe sokusile bakithi, sikhangela ukuthi kumbe izinto zizatshintsha, sonke sesibuyele ekhaya. siyobona ukuthi kuyini kuyini esingakwenza ukuthi iZimbabwe yethu ibe iZimbabwe ezaba iZimbabwe yabantu bethu. Abantwana bafuna ukuya ekhaya, bafuna ukuyasebenza khonale, bayenze konke okuhle eZimbabwe. Siyabonga. Ngingumamoyo bakithi, ngumamoyo la ngivela kukhathele Pennsylvania. Siyabonga.
Lezo izizalwane zeZimbabwe ezixoxele Studio 7 zisesigodlweni someli weZimbabwe eseMelika eWashington DC. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi alethemba lokuthi enganqoba kukhetho oluzayo ngoba ukungena kukamongameli Emmerson Mnangagwa embusweni ngemva kokukhutshwa kube ngumongameli umnumzana Robert Mugabe Libutho akusho ukuthi nguye obevele elindelwe ngabaningi. Umqoqi wenhlelo kubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu uthi okudingakalayo ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo abantu bezikhethele abafuna akhokhele ilizwe.
Sokumele abantu bezimbabwe bakwazi ukuthi intwana inyoka yinyoka, ungazizama ukuthi inyoka uyibhandishi ithini yakulona ukusebenzi. Thina kuthi lo msebenzi omkhulu njengoka amabandla aphikisayo ukuhamba futhi ebantwini sibatshele ukuthi lokho kukhona asikho esasivele kade sikulindele. Thine sikulindele ukuya kuyela ethini. Bethemba ukuthi abantu abakhohlwayo ukuthi bavela ngathi baya ngathi. Sesenomsebenzi omele uyenziwe eZimbabwe kakulula ukubisela ilizwe lapho elalikhona njengokulazi kwethu.
Umqoqi wenhlelo kubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai umnumzana Bednego Bebe uthi abantu abathathekanga ngamazwi kamongameli Mnangagwa yena uthi uzathuthukisa umnotho welizwe.
Mina nivela enkayi sithandekile, abantu benkayi kanzange bezizathatheka ngabo. Inkundulwane lasi abantu bendolwana abakhulumi njalo, ingakhuluma labantu abavela ema-central ekhaya abakhulumi njalo. Osikhathekile ngabantu abakwanisa ukuthi babhale izinto kuba-WhatsApp. Abantu bezimbabwe abasuthutha esingakwenza okungcono kunokuzami lokho. Uma kube siyavota abantu bayabekwazi ukuthi hayi thina njengebandla leMDC asizange imbobho siyelisa nalomgabo kutafuna, kodwa sithe thina into ezakhipha umgabe ukuthi abantu bayevota ngobuningi babo bomkhulu. Nokuthena kodwa kuyadengisa ukuthi thina ayisilo elilodlame, libandla elizimisele ukuthi lilandele izifiso zabantu. Uthi lapho esiphambanisa khona abantu bazasitelpula phambanisa basikhiphela sithu, kodwa lapho esiyenelise khona abantu bazathalwa ngoba sebebalisele impilo yethu.
Asizweni ukuthi siphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, umnumzana Edwin Ndlovu uthini ngalolu daba?
Ye, abantu beZimbabwe bese bethwele nzima ngomgaba, yikho ukuthi kungena Mnangagwa baba lethemba lokuthi njengoba sengenile uzafika tshintshe izinto njengokuthembisa kwakhe. Bekhangela ukuthi hayi inkalakatha yengwenya enkulu, kati hayi ababonanga kuhle njengokuqamu nje ukuzihambelayo emanzini. Yikho-ke thina-ke njengebandla-ke le-People's Democratic Party sisebenzelana-ke le alliance ebizwa kuthiwa i-MDC alliance, likhangelele ukuthi ukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2018 sinqobe. Abantu sebebonile ukuthi-ke bantshintshe imbodlela kuphela kodwa iwayini ephakathi lokhu ifanana. Bakhiphe ibizo elithi Mugabe kodwa-ke bafaka kaMnangagwa, because nxa sikhangela ikhabhinethi yakhe ubisile bona laba abantu abavele besebenza labo iminyaka yonke naleyo ngu-37 usuka 1980. Yikho-ke kula tshintsho olukhona, abantu beZimbabwe bafuna utshintsho olugcweleyo. Lokho kwenzakale lo nyaka kufana lokwenzakala-ke ngo-79 kungena-ke omzori wakuthiwa yi-Rhodesia Zimbabwe, ibizo lelizwe lelo. Ingathi thina i-transition eya ekukhipheni iZANU-P F total ke ngomnyaka ozayo. Yikho abantu beZimbabwe hayi bakukhangele konke lokho, sithabile yibo kambe umgabe phuma kube kutshengisela ukuthi bayakhipheka abantu laba.
Umgcini sihlalo webandla le-MDCT umnumzana Lovemore Moyo uthi ibutho lesizwe yilo eliyibambe esidukwini.
Esilungu i-investment abayifakileyo upresident uMnangagwa bakubeke sobala amasosha ukuthi bathathele umbuso usiza iZANU-PF. Yona kade sidilika ngenxa yokuthi kade besilwa bona ngaphakathi, so njalo lokuthi bathathele umbuso ukuthi bevikele i-legacy yabo yezombangazwe. Abazange bevale ukuthi bathathele ukuthi besize uZulu weZimbabwe. Yikho-ke kusobala ukuthi amasosha ale njongo yawo bevikele ibandla labo iZANU-PF njalo bevikele inotho yabo. So ukhetho kusobala ukuthi luzabo lubanjwe yiwo amasotha, ngoba vela khona sikhuluma nje kuzek okuye bamba ukhetho elizweni lakithi.
Iningi selilindele ngabomvu ukuthi ngobani abazakhethwa ngumongameli Mnangagwa ukuthi babe ngabasekeli bakhe, njalo umbuso wakhe uzaletha inguquko bani elizweni. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Asizweni ingxoxo esiqhubela unkosikazi Monica Mzeziwa osanda okwethekelela eZimbabwe, esikhulume laye khonapha kuma studios ethu eWashington DC.
Siyalamukela kuhlelo lwethu.
Siyabonga.
Wabona abantu lokho bebuya yini ezinkonzweni? Lokho ukholo lukhona.
Abantu ekhaya bayathandaza, kuyagcwala. Ba ngoba siyiyo impilo ukuthi uNkulunkulu akusibone. uNkulunkulu akusibone. Faith and hope.
Kodwa abagcwala kunkonzo lezi ezazivele zikhona yini kumbe kulezi ezintsha ezibuyayo?
Zonke kuyagcwala. Ungaya kuma mainline ayagcwala, uye kulokhuzeni kuamapentecostals ayagcwala, uye kubapostoli kuyagcwala, everywhere kuyagcwala.
Kodwa ubona kulukholo olufaneleyo kulabo abaya kubaprofethi lalabo abakunkonzo zakudala ukuthi abantu sebengani bafuna inzuzo?
Ikwe ngakubonayo mina khonokho ukuthi abantu babengani bayathandaza ukuthi maybe ngingayenza lokhu, I'll get this from God. Nga-invite ukuthi ngithumayele one time, I ended up ngithumayela ngu-2 Corinthians ku-12. Ngibatshela nge-situation eka-Paul. U-Paul wenza konke, ungayibala iBhayibheli usiya ngemuva. U-Paul uyabuza ukuthi kanti abantu bona laba sebebuya ukuzophambanisa inkonzo ngabantu abanjani? Ayisibo abantu abavela ku-Abraham yini? Lami ngavela ku-Abraham. Ayisibo ma-Israelites yini? Lami ngingum-Israelite. I can even claim more ukubedlula bona, ngoba mina lokhu ngisebenzela uNkulunkulu, ngilala emanzini, ngaphosa ngafela emanzini, ngihamba emqandweni, ngilala ngingembathanga, all those things. But what is a thorn eceleni yakhe lapha kulento eyayimhlupha ukuthi ibuhlungu efisa ukuthi uNkulunkulu ayikhiphe? Wathandaza ukuthi ngicela ukuthi ukhuphe. uNkulunkulu wathini? Just wamtshela ukuthi khona i-grace yami is sufficient. Ngendaba yokuthi iphawu uyayizuza nxa ukupositione ye-weakness. Wabuyela kwesibili, wabuyela kwesithathu. Usually abantu abaningi nxa sithandaza, siyathandaza kwakuqala kuhle kuhle, uNkulunkulu ngicela lokhu, ngicela ungincede ngalokhu, ngiyabonga ngalokhu, ngibone ngalokhu, ungabona kungenzakalanga, usubuya uNkulunkulu yalokho nana ukwenzanga, ye ngicela kwakho kwathi nxa usubuyela kwesithathu, it's even worse. Ngoba abantu babefuna ukuthi umuntu yabo usithi ngingayenza so, uNkulunkulu uzangenzela lokhu. uNkulunkulu does not do that. He doesn't play those games. Ngazama ukuthi ngibachasisele abantu ukuthi ungayilalela kuhle i-statement yona leyo ukuthi my grace is sufficient. He went 3 times. It's a really simple denial of saying no. Ngoba really, you're not the only one who have said no to. But amandla onalawe ngunika wona khonapho ekwehlulekeni kwakho maningi kakhulu kwedlula ukuthi nganginginikile lokho okucelayo. Ngoba Paul was able to do all things ekuposition of weakness, ekuposition yokuthi uyafuthelwa, kodwa sithi I'm content. So mina that's what I saw ukuthi abantu abaningi, I think they've gotten to that extent yokuthi they are content with their situation.
Ungabachiyela liphi abesifazana kwele Zimbabwe ngalesi sikhathi bengani balethemba abaningi ukuthi umnotho welizwe ungalunga?
Omama, okwakhathesi ngingathi asilindele nini sibone? Into yokuqala okuzamela ukuthi siyibone, asikhangele nini ukuthi i-government le ezayenziwa, put together i-cabinet le, iyabe i-cabinet enjani? Because that talks volumes. Yikho kuzasitshengisa ukuthi what is going to happen. And then into yesivili, omama, let's just continue ukuthi sithandaze, sivumele. Lingabali iBhayibheli yenu bomama, libali istori kaLot, libali istori kaHana. ULot kabalekanga ukuthi ngendaba yokuthi kuthiwa sokusitsha, umlilo usukhona endlini sokusitsha. No, ULot watshela ukuthi suka baleka uye ngale entabeni ngale ngoba umlilo uzabuya. Kwagcina ULot esithi hayi ngale kangikhole ukuthi ngingafika kungcono ngiye kuleyani idorobha leyani eliseduzane laphana, ngoba idorobho leli lapha liseduzane lithule lincinyane. Wahamba idorobho leli lagcina lisenziwa nemi ukuthi ngibani ukuthi ngizowa lapha aqine siyakhona ULot. But it was faith, ngoba kwathi wagijima baleka, wagijima wabaleka, umlilo wasala usuzobuya ngemuva. Kakuzanga ukuthi wephuma nanku umlilo, no, kwathiwa go, umlilo uyabuya. uhana waye valiwe uNkulunkulu ukuthi engabi labantwana wathandaza uhana wathandaza uhana wathandaza uhana kwazi wathi kwelinye ilanga esentweni khona ngapho lapho ababeyinikela khona izinto wathandaza umfundisi umkhulu wendawo yangakhona wagcina esithi kanti indaba udakiwe ngoba ebona umlomo wakhe uqhuqha wamtshela wathi hayi angidakwanga ikuthi kulezinto ezingikhathazayo ngiyathandaza kuNkulunkulu wami umkhulu wakho napho wathi hayi ngikhole uNkulunkulu uza kwenzela usizi ngokuthandazwa kwakho and for sure uthe esuka khonapho she had peace listen kazanga tshelwe ukuthi khona uzaba lomntwana if you read it wayengadli wayengahlekile abanye wayengathini kodwa uthe eseqedile khonapho wahamba wafika wajoin abanye wadla wahleka waqalisa ukuxoxa engatshelwanga ukuthi usuzaba lomntwana it's peace that comes from God you have to be content le situation ekhona ngoba shuwa sonke singake sabaleka eZimbabwe kuyasala sokulobani I would certainly encourage bonke omama ukuthi let's have faith let's continue to pray and we hope and we are praying for Emerson Mnangagwa ukuthi we hope uzachiya lokho kwakudala abe ngumuntu omutsha
sibongile kakhulu kuba lawe kuhlile
thank you ngiyabonga bomama ngiyabonga
Leyo bekuyingxoxo esiqhubela nkosikazi Monica Mzeziwa osanda kwethekelela eZimbabwe yena ohlala khona napha eMelika. UJacob Mukomeri oweZimpost kanye loPatience Karauzi ve oweZimbabwe Prisons and Correctional Services yibo abanqobe kumjaho welika half 10 kilometer fun run oqhutshelwe edolobheni lakobulawayo lamhla ekuseni intathe izindaba ethe zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo
Umgomeri uchaya indambo ngemva kwemizuzu yedlula ingxenye yehola 30 minutes 36.66 seconds ukuthi obhutshise endaweni yesibili uBlazing Wison oweqembu leBlack Rhinos uqede ngemva kwe 30 minutes 56.96 seconds ikanti obhutshise endaweni yesithathu uChristopher Gondwe oweqembu leBlanket Mine uqede sekudlule 31 minutes 4.49 seconds onqobe kucelela besifazane nguPatience Karauzibe yena othaya intambo sekulemizuzu engamachumi amathathu lathoba mnambili le 38.9 seconds ukuthi ngemva kwakhe bekulo Nevia Makonzo oqede ngemva kwe 39 minutes 50.30 seconds bobabili laba ngabeqembu leZimbabwe Prison and Correctional Services ikanti ophutshise endaweni yesithathu ngumdlali weqembu leZimbabwe Republic Police uEnie Chirisa oqede ngemva kwe 40 minutes 29.58 seconds uGarauzibe nguye njalo wanqoba la kumncintiswano ofanayo onyakenye kumncintiswano wabafana abasakhulayo uJoshua Chimanga waseMaswingo nguye oqede esendaweni yakuqala sekudlule 32 minutes 2.96 seconds ukuthi endaweni yesibili bekulodumo Mkhwananzi weqembu leSparrows lanyakenye uMkhwananzi uphutshe esendaweni yesibili kulomncintiswano njalo ukuthi inkinga yikuba ugijinywe sekutshisa namuhla
namhlanje kube lusuku oluhle sibili kodwa hayi umumo womkhathi ongathi kulama challenge amaningi gijime sokushisa kakhulu ndalo la ngendawo zamanzi izathi singathi yasibiyela kancane
umncintiswano wamantombazana asakhulayo kunqobe umnashe Sharara kuthi kumncintiswano wabancintisa bekuma wheelchair uElford Moyo weqembu leDaniko uyonqobe kucelela besilisa kwathi uthandiwe Ndlovu weqembu leRichwood elasezishavane uyonqobe kucelela besifazane lo nyaka abaqoqi balomncintiswano wona ongumnyaka wesithathu lokhe wasungulwayo bananzela bokhekhe abaphatheke kulomncintiswano njalo uObey Makaha kanye loDiof Dube yibo abafanyana abathwele imivuzo kuthi uPauline Juma kanye loNkazimulo Vundla abathwele ukucelela amankazana ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji
siyabonga Joseph Njanji singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela Iningi labantu lilokhu lichothoza idale lekhabhinethi elikhethwe nguMongameli Mnangagwa elikhangelwe ukufungiswa kusahasa ukuthi liqalise umsebenzi ngoba iningi lamalunga alo kungabantu ababikwa bengakaze belethe inguquko njalo abanye kungabe butho. Isigodlo someli weZimbabwe kwelemelika besiledili izolo lapho izizalwane zeZimbabwe ezivela kumabandla ehlukeneyo bahlangane khona ndawonye. Sizogqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngosithandekile mhla.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.